Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mathathu kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yisikhathi sokuthi kathesi ngakuthiwa amabandla aphikisayo amanyana. Kungabi khona umuntu osala ngaphandle kwalowo manyano.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elesabisayo njalo abanye bathi besabela ukuthi kungaqhamuka impi elizweni.
Imbuzo esingathi iqondane lokhetho imbuzo nale ephathelane nendaba yokuthi sikafika abantu kuthiwa baya ukuluzwa betshaywe indaba zokuthi kuthiwa bona indaba besapotela elinye ibandla lisiyane lelinye.
Inhlanganiso iyamaqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ifundisa uZulu ngamalungelo akhe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elibi njalo abanye bathi sebesesabela ukuthi kungaqhamuka impi elizweni. Ukulwisana lokhu kuphakathi kwabasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa abathi nguye omele athathe isikhundla sikamongameli Robert Mugabe leqembu likankosikazi Grace Mugabe LG40. Ngeviki edluleyo unkosikazi Mugabe ucele umongameli Mugabe ukuthi akhethe umuntu ozathatha isikhundla sakhe. Yena uMugabe ngokwakhe uchodoze kakhulu ibutho wathi selingenela kakhulu kwezombusazwe. Ibutho lona likhanya likucele likaMnangagwa. Ngolwesihlanu ababengabalweli bempi yenkululeko benze umhlangano lentatheli izindaba labo bathi kabasoze bavumele umongameli Mugabe ekhetha umkakhe kumbe ekhetha umuntu amfunayo. Ngalokho abanye bathukulwisana lokho ukungabanga impi elizweni njengoba kulebutho phakathi. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Khonokho kutshengisela ukuthi inja isela mazinyo. Ngakuthiwa abantu beZimbabwe bayafunda ikakhulu ngakuluhlu lwakithi ngapha komthwakazi. Ngakuthiwa kasila problem ekhona. Yisikhathi sokuthi kathesi ngakuthiwa amabandla aphikisayo amanyana. Kungabi khona umuntu osala ngaphandle kwalowo manyano ukwenzela ukuthi bezame ukuthi ngamandla wonke bekhiphe uhulumende kamgaba embusweni. Ngoba singaba ngomnyama wokuthi ukuyefika ekhethweni, ukhetho bazacila njalo. Bengacila njalo sebezazenzela umathanda. Angikhona ukuthi abantu beZimbabwe kunye lakomthwakazi sizimisele ukuthi siphile njalo enye iminyaka emihlanu ngaphansi kombuso weziqiwi ezeZanu.
Bakhona baba Magonya abathi nxa kungaphathwanga ngobunono obukhulu okuyinto lokhu okungadubuka kugcine kusiba lempi elizweni. Yebo, singafika na kulelo banga.
Uyabona into esiyenzakele eZimbabwe kathesi, kulomuntu othethe itanka yeparafina wayichitha. Kuswelakala nje umuntu wesibindi ongafika alumathise umentshisi. Engalumathisa umentshisi, hhayi umhlabathi uvundile kuyakutsha konke, umbuso wezanu uyabhidlika.
Ukhuluma ngokutshabalala kweZimbabwe langokutsha kwebandla leZANU-PF, kodwa ilizwe lona nxa sokulempi phela kutshabalala yonke into.
Ayisikho futhi ukuthi ngigqugquzela ukuthi kube lempi, hhashi. Hajayi lokho kangufisi sibili. Kangufisi kubona omunye umuntu echithelwa umphefumulo wakhe. Ngoba impi phela ukuthi sokuchithe umphefumulo. Angifisi ukubona omunye umuntu echithelwa umphefumulo wakhe. Ngenxa yomuntu wokuza nje eZimbabwe wazocila abantu wathatha umbuso wazenza umZimbabwe nile ngomuntu wokuza. Angikholi ukuthi into esingayifika leyo. Ungabona ngomuntu uzimisela ukuthi ungafika into njengomgabe. Ngoba ngikwazi ukuthi hayi ikangisathathi.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe. Inhlanganiso yamaqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ithola imbuzo eminengi kuZulu efuna ukuzisisa ngamalungelo akhe ngaphambilini kokhetho. Lokho kuphuma emihlanganweni linhlanganiso eyenzayo endaweni ezijeneyo zelizwe ifundisa uZulu ngamalungelo akhe achiyeneyo. Sixoxe legqwetha lalinhlanganiso umnumzana Lizwe Jamela.
Masikhangela amalungelo ku-constitution yethu uhlanganisela konke ugoqela izina amalungelo akhangelane lezipolitics ukhangelana namalungelo achiyetshiyeneyo. So nxa siyenza ama-clinics yethu eminye imibuzo iyabe ikhona sibili iqonde khonokho. Silakho ukuthi sitendule imibuzo yabantu, silakho ukuthi sisabe ulwazi ukuthi kuhamba njani ngendaba zezonezo zamalungelo abo ngasiphathelane lendaba zonezo. Sikhangela indaba ze-non-discrimination, sikhangela indaba zokuthi akumelanga abantu behlukuluzwe indaba ezishiyetshiyeneyo eziphathelane lempilo zabantu.
Ungasipha nje umzekeliso weminye imibuzo elihlangana layo eqondane lokhetho.
Imibuzo esingathi iqondane lokhetho imibuzo nale ephathelane lendaba yokuthi kuzafika abantu kuthiwa bayahlukuluzwa bethaywe indaba zokuthi kuthiwa bona indaba besapote elinye ibandla lihlane lelinye. So we're talking about into ezihlangane lodakela oluphathelane lendaba zokhetho. Kuzafika ukuthi abantu baya befuna ukuzwisisa ukuthi beyenzeni nxa kungathiwa sokulodakela sikhangelele indaba zokuthi maybe abanye bayaqinqabe ngingahambe emapoliseni ukuthi benze ama-report. Abanye bakhona bayafika sokuthiwa yibo abayaphila umthetho sebevalelwa bona kodwa befika e-police station bevuza igazi ngokuthi bachayiwe. Nabanye ababuza these days abanye ababuza indaba yema-registration yamavoti yokubhaliswa kwabantu ekuvota ukuthi abakakuzwisisa ukuthi kuhamba njani. Bathi bayakubala okwama-tra biometric voter system yona leyi abantu baye befuna ulwazi olujulileyo ukuthi kathi kwenzakanani, bazaqalisa ukurejista nini, o indaba yakhona le biometric kuyini, vele inyamazana bani, uhamba njani. Kodwa bezama ukuthi sibacacisele ukuthi hayi uhamba njani, lapho esifanisa ukuthi sibacacisele.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha lenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashonapi ona amasiko obe ukhona solo akuse.
Izilukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngendaba kazodwa wabantu. Siyakwazi ke ukuthi uzodwa wabantu umuntu othanda ukujengisa umzimba wakhe emphakathini, abantu abanye bayamthanda abanye bayamzonda. Singazi ukuthi ke laba ngilabo namhlanje umnumzana Ezra Jesus Banda kanye lo sakhile leline uMadube bazathini ngodaba lolu. Ngase ngawe Madube, ubona njani udaba lukazodwa wabantu?
Yena indlela afuna ukuthi aziphilise ngayo but njengomama bona engani usibisela phansi ngoba angeke mpho ngihamba ngikhiphe ngitshengise ezinye izitho sami somzimba egcekeni ukuthi wonke umuntu uyabe ekwazi ukuthi kume njani kwamanjani. Ngikwazi ukuthi umuntu ongumama umuntu ongumama kumele azibambe kuhle avale amanye amaphathi omzimba but abanye abantu they are just using it for ukuphila. Sizabe singasoze sibalele but kimi kusayidi yami amvumelani lakho akwenzayo.
Baba Sibani, nathi udaba.
Hayi Madube, isinto sesayangaphi Madube? Bakithi, abantu bakithi, nxa sikhuluma ngosiko lakithi, liyawazi ukuthi omama babegqokani. Emekeza, siyazijabulisa sike sahamba loDube nasiya khona lokuba Swaziland, sabonani bagqokeni. Uzodwa utshele ngaphi labantu abagqokeni njengabona abantu bethu bakudala. Osisi laba bebengendanga babehambe behama bele phandle, nakathi Swaziland bayakwenza, okukhona esikweni lethu lesintu nesindebele abantu behambe benjalo. uzodwa kulanto nje le yodwa etshintshi le ukuthi njengomuntu othe zijayivela kodwa ejengisa umzimba wakhe ngoba ujayiva ingoma zakulezi nsuku kodwa kuba kuthoma ingoma zakhe zizitshikitsha babe gqoke nosizi babe mekeza bezigqokele khulukhela amabheju
Madube anti uyazwela ke khuluma usibandayo
Hey nyamuzi usibandi yakhuluma kodwa phela ngensuku zakhathesi hey akukukhona ye abantu abenza isiko but akusavamanga ukuthi phongu ubone umuntu nje
usufuna isiko life yini usufuna isiko life yini madube usufuna isiko lethu life yini sokuliyangisana kuliyangisana imizimba libone
hayi okufana lokukazodwa hayi phakathi kwabantu ebantwini abaneye khona ngendlela yena afuna ukuthi aziphilise ngayo sibili yabe ebona kuyinto e-right angamind ukuthi wenze njalo but kuside yami hayi njengomama ukuthi mbe mbona omunye umuntu ekhipha kuphele etshengisa egcekeni la wona abana besiko uma sikhuluma ngawanginanzela but ez baye betshengisa amavele asiyali siyabe sibona kodwa ukuthi size sibone sidlulisele phakathi hayi kuyabe kungasamanga kuthi
ababona bedlulisela phakathi ngabalunguzayo nxa ejeva kanjani angabona phambisa unyalo lakhe ababona na kodwa la nabasuka ke bengani mangcolile emakhanda lapha madube yabasuka befuna ukubona ezinye izinto bese bekhothama satshengisi inxa driver ngihlezi ngumbonile uyabe dlalisa unyawo lakhe kukanti kube lalabo abafuna ukuthi balungise ngaphansi basuke sebedinga ke nabo abantu benza njalo esingathi ngama pervert
abalunguza ngaphansi ye ngambaboni nxa etshengisi ufica ukuthi ngabamlunguza ngaphansi but nxa bemlunguza ngaphansi isikhathi esiningi bomnanzela butezo akazange abavale ngibabanqaba ukuthi bangamlunguzi uyabayekela ababe belokhu bemlunguza ngaphansi so kwabunyawe ngizibuza ukuthi i-entertainment ngikhona icini entertainment enjalo ukuthi umuntu ongabe ayefuna ukuthi azabone siphakathi ukuthi kunjani ukuthi engabona bekusokusithini
Sibanda
yeah ngiyamuzwa kodwa ke into khona ongavumela aphile njalo umntwana siyathe siyakhuthaza ukuthi abantwana abayenza izinto zamasiko abantwana benza into engababisela imali ngoba imfundo yodwa isiye ngabisela imali kakhulu ke yezwe kazini le Africa ulo uzodwa uphila ngakwathi ezobhadala ama rent ufeed ifamily yakhe uthenga impahla zakhe ngindaba zokuthi akajive kanjani engavala asegoqa sesithini sechikiza akusena umuntu ozabhadala imali kumbona so uzalamba uzodwa kanti abantu bekelelana ukusenza lokho kwefana lawo usebenzisa unyawo ukhaba ibhora omunye uyalihead ibhora omunye athengisa omunye wenzani uzodwa ubuya kahle kafana nabo sesebathengisa imizimba uzijayivele egcikelani kuke bemkhazela bambhadala
gqiba-ke madube uyazizela lawo gqiba uhlelo lamhlanje
ya bambhadala shua and uyayenza imali uyaqhubeka uya phambili kodwa ngabe kukhothameni lapho akhothame at least angakhothami kakhulu kumbela bona akhothame bona boba babengalunguzi baze balunguzele kuye ngoba omunye sake sathi isigwejisile sendlini wathi nalitshola lesithi liyavala la fanisa kuyazibukelela uzodwa wabantu mina mbone konke
ha bala sibanda
yebo kuhambeke uzodwa kasemsapoteni kasemelele eqhubela phambili nxa ekwazi ukuthi kathengisa imizimba ngoba lo mzimba wakho omuhle ezijayivela kanjani hayi imvumelana laye ngithi uzodwa qhubela phambili usenza imali
yelo-ke ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda umsakazi olodumo khonangale-ke ebhilitane ngiboke njalo-ke unkosikazi Sakhile Lilline umadube ukhonangale umadube-ke e-Francis Town kule Botswana Sibanda lo madube imbokela kakhulu
siyabonga kakhulu edube lakusasa
siyabonga kakhulu Chisa ngiyabonga kakhulu
nami ngiyabonga madube bye
Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilale
awethu hashonaphi ona amasiko ube ukhona izolo akuse
siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje ngixoxa lo mnumzana Gilmore Moyo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship sifuna ukuzwa okunengi mayelana lalokho akuhlanganele lakho efunda kwelemelika njalo ukuthi uhlelo lolu usethuthukise indlela aphatha ngayo ibhizimusi yakhe na ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo moyo unjani
Ngiyaphila kunjani bro?
Ngiyaphila kunjani phela eMelika?
Ngithabe kakhulu ngoba abantu bangikhona bangathi bangikhumbuza ngobulawayo. I mean even indlela indawo yangikhona eyiyo in terms of heritage yabo bangathi baloku preserve heritage yabo njengathi kobulawayo. So kungathi siyafana singabantu bani.
Kodwa kuyabukeka mfana kithi ukuthi ujabula ngoba yazi ngasephela endlini bokuzibazisa obe-Facebook ugcwele ngalezi thombe zakho hayi kuyabonakala ukuthi uyakholisa khona phi Texas
ngiyazama nje ukuthi sijikele nje lapho abanye bebe lomona
masihlabe le ndaba-ke awungitshele ungathi isikhathi sakho ulapha kwele Melika sesiletha umehluko na kundlela yona ophatha ngayo ibhizimusi yakho
yo silethe umehluko omkhulu kakhulu ngoba khathesi indlela I think vele ngathi ngisuka ngale nganye le idea of vele ngange le ndlela kade usenza ngayo into zami but ngapha sengathi kunezinye izinto abazingezelele kwelokuzana in the way I do my business so ama approaches angathi asechine kancane noma ngitshela nalomuntu kumele present business yami akumele ngithathe 1 hour ukuthi ngikhulume nge business yami khathesi sengkwazi ukuthi ngathatha nje 5 minutes ngikhulume into esiqhakathekile.
Awungitsheleke Gilmo, kunzima na ukuphila labantu abakhuluma ngendimi esitshiyeneyo njalo abaphila namasiko atshiyeneyo?
Kunzima, kunzima. Uyazi noma useZimbabwe ungahlala umuntu ongamaziyo kanti kunzima. So you can only imagine uzuhlanganela abantu abe-West Africa, abe-East Africa, abe-North Africa. Sonke nje sitshiyene, but into engithakazelayo ukuthi abona nxa siseZimbabwe singathi lobumbulo ama-South African labantu abebotswana nabe-Zambia asikhulumisani kangako. But the more siphuma sisiya kwamanye amazwe singathi siba ngabantu banye. So mina ngithakazela khona ukuthi sizeza kunanzelela sisemelika ukuthi hayi iSouth Africa sinjena sithola sitshaya i-xenophobia but singabantu banye ngoba ngapha sesingathi sibambele ama-values ethu ayafana, indlela esicabanga ngayo iyafana.
So Gilmo, ubona ngani ususungule na ubudlelwano labafundi abadabuka kwamanye amazwe?
Hayi, ngoba lami sengifunde okuningi kakhulu futhi kwabanye bona laba abaphuma kwamanye amazwe. Ngoba besides ukuthi sibe ngapha emele kanti lathi sifundisana njengabantu abafunda esiphuma kwamanye amazwe e-Africa.
Kodwa ubona ngani kuzathuthukisa isimo sebhizimusi lakho na?
Sizathuthukisa ngoba vele ngibuyela ekhaya eZimbabwe. Imicabango yami ukuthi ngisebenze we-Africa yonke nje. So vele i-opportunity ukuthi nami ngikhulise i-business ngoba kathi singase ngikhomeza sithi ngifike eBenin kumbe eGuinea-Bissau.
Sike saxoxa ecingweni wangitshela ukuthi sisebenze ukuthi liphathe inhlelo lapho beliyenza ama-presentations litshengisa ingcwethi yesijeneyo zebhizimusi ukuthi lina njengabasakhulayo abadabuka kuzwekazi ele-Africa liphatha njani amabhizimusi enu. Lokhu kuhambe kanjani?
Lokhu kuhambe kakuhle sibili ngoba siqala sonke sibesibe vele singabantu kade besebenza siphuma lapha kodwa I think i-challenge kade siyayo ukuthi ama-businesses siwafaka kanjani ku 30 minutes, ku 30 seconds. Like elevator pitch, ama-businesses wethu siwafaka kanjani ku 5 minutes ukuthi abantu bezwisise. Ngokwezinye isikhathi njengabantu abathi ngasikhuluma ngama-businesses, yabe sithi facilitation platform. Kodwa umuntu nje ohamba nje street yabe engakwazi ukuthi lokho kutshone ngoba lawo ngamagama ngama-buzzwords thina esiwasebenzisayo ngathi kuthiwa ngama i-jargon like i-medical jargon, fashion jargon, i-media jargon. So ngapha bebesifunza ukuthi uyibeka kanjani indaba yakho ukuthi umuntu onke ezwisise straightforward, ungakhulumi ama-buzzwords ukuthi abantu bazabona ngathi ufunde kakhulu.
Ngempela viki ezayo lizabe liza la esigodleni se-Washington DC. Kuyini okuzabe kwenzakala ukuthi lize la?
So sonke siyahlangana nje sonke nje kade sikhona ngoba sonke sibesema university chain kodwa sizahlangana ku one ndawo sibe sesiba lama sessions esiwayenza during the day then lokungama ignite talks angathi ama tech talks esabe sewayenza.
So umbuzo wamgcina ke moyo lapho ugoduka ekhaya ukhangelela ukuthi uzasebenzisa ulwazi lwakho kanjani ke?
Mina into engifisa ukuthi uma mphendule eZimbabwe ngime la ngama workshop nginikeza feedback waba ingcebo ngathola okunye nami engakufundayo then from on top of that nasengifaka nje imfundo engayifundayo eAmerica sengifaka ngapi emsebenzini wami that's where is introduced lokho ze continuation business yami.
Hayi moyo siyabonga kakhulu bhuti bekuhle ukuba lawe kuhlelo angithi.
Hayi siyabonga baba.
Balaleli isikhathi sesiphelile masidibane ngevikezayo olevalalisayo uMike Hobe lilale.
Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi we-Methodist umnumzana Thandeko Zinti Mkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo labalaleli kumagumbi amanomhlaba.
Mfuna sikhangele ngodaba lwabantu abampofu okugoqela intandane kanye labafelokazi. Uthini umbhalo ngabantu laba?
Umbhalo ucace cacile ngokunakekelwa kwabona labo obabethe abampofu abafelokazi lentandane. Umbhalo ubeka emahlombe amakholwa labantu bonke ukubana kungumlando wabo ukuthi babone ukuthi laba bantu abaswelayo kabasweli, laba abafelokazi labo kabahlukunyezwa. Intandane lazo akumelanga zibubone ubuntandane bazo, ngobana njengebandla ke ibandla ngebandla libandla lenkosi lonke kungagadekekile ukuthi yiliphi iyomlanzi wokuthi labo bantu banakekeli, ngoba labo badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, bayingxenye yesibuko sikaNkulunkulu nxa sithi bakhanyele.
Lina njengamakholwa esiKristu mfundisi, ungathi liyawufeza na lumlando?
Amabandla ngamabandla ayazama kakhulu kusukela emuva khona le ukubana banakekele laba bantu abaswelayo. Mina nxa ngathatha elami ibandla elamawisili, ungakhangela eHarare Brenda Okay Ministry Sick Children's Home, lapho kugcinwa khona abantwana abangalabazali ngezizathu ezijiyeneyo, besukela ebantwaneni abancane kakhulu baze bafike ebangeni lokuthi sebeleminyaka eyenelisa ubudala babo. Njalo ngapha kwelakithi emaNdebeleni uhlelo olunjalo silalo emzini yathi mishini esibomvu kwelasemzingwane. Ngitsho nje ngiqamba indawo ezingaba mbili ilizwe lonke, amabandla ngamabandla alazo indawo ezijiyeneyo sibili lapho abantu abaswelayo intandane labafelokazi abancedakala khona. Ngoba ivangeli lokuthumayela ukuthi uzakuya ezulwini ungazange unakekele laba bantu kalisebenzi. UJesu ngenye imini uthi nxa bembuza ukuthi langibona ngilambile alingiphanga ukudla, langibona ngihambaze alingembathanga, nxa bembuza ukuthi Jesu sakubona ngathi asazasenza khona lokho, uJesu uthi nxa lingakwenzanga kulaba abaswela ukudla, abaswela izembatho, abaswela uncedo, kutsho ukuthi lakimi alikwenzi. Ngoba laba bantu yibo engibameleyo, yibo engibanakekelayo, yibo abasenhlizweni yabo.
Uthini ngabafundisi bakulezi nsuku, laba abanye abahambela phezulu, abaphila impilo yaphezulu, abahamba ngezimoto ezidulayo, abazithenga njalo ngezimali ezikhitshwa ngabantu abampofu emachurchi abo?
Bengibala nje omunye umbhalo othi uJesu wanika ukudla abantu abazinkulungwane ezihlanu. Kulezi nsuku abantu abazinkulungwane ezihlanu yibo abanika ukudla umfundisi oyedwa. Kangisori lutho, kodwa-ke kayisikho khona lokho, ngobana umsebenzi kamfundisi ngomfundisi ibandla ngebandla kumele kube yikwelusa lokunakekela abantu. Lokho kimi mina njengomfundisi wewisili kayisilo ivangeli eliqondileyo.
Akuyigqibe mfundisi ngombhalo, ngamafitshane nje uvuselele imoya edabukileyo lamhlanje.
Ngiza kuya entshumayelweni yasentabeni uMathewu isahlukana sesihlanu. Izindima nje boza zonke ezikhulunywa ngabantu okuthiwa babusisiwe. Ungakhangela indima yesithuba ibabusisiwe laba abalambele bomele ukulunga ngobana bayakusudiswa. Kutsho ukuthi abantu bakamlimu lapho abakhona bafisa ukubana bahlale bezuza ukudla kwenyama lokomphefumulo. Ngakho ngalesi sikhathi sathi ukubana sithi uNkulunkulu olungileyo neni mandla wonke, ngapha abantu bakho badubeka amagumbi ngamagumbi, bahluphekile kakhulu ngalezi nsuku, baswela ngitsho baze baswele lento ezincinyane zokuthi bazisize. Abanye ngabakwazi ukuthi bawudlani nini, abakwazi bagqokani nini, bawukuthola phi usizo lwabo. Kodwa sithi abavumelane lencekeko uDavida xa esithi ngiyakuphakamisela amehlo ami ezintaba ensizo lwami lovela phi na, sizo lwami lovela uNkulunkulu umdalula elizweni nomhlaba. Babusise uNkulunkulu abantu bakho, bangaze balinda impilo ezayo, kodwa impilo le abayiphilayo emhlabeni maye bayasondeze kuwe, ngoba nokuswela kungabe ehlukanisa lawe. Kodwa uPawulu abuye athi kwini ungasehlukanisa lothando lwakho na? Abantu bakho badubekile, bakhathazekile, baduduze ngoba bona uNkulunkulu wezimanga. Salala thukela manje uzobona phakathi. Amen,
amen mfundisi. Ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Siyabonga lakho. uNkulunkulu asibusise sonke.
Lolo be kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi weMethodist umnumzana Thandeko Zintimkandla. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lesinazo lona elisanda kwethula indlikizane yesingle elesihloko esithi Tapinda. Kahle ngibamba ama break khonapho ngilibuyisele muva kwezinye ingoma zaleli qembu ezidle ubhedu njalo eziqhubeka zijatshulelwa nguZulu. Le ngethi Kalanga Child ephume ngo 2015. Kalanga Child ulandele enye njalo indlikizane yesingo yaleli qembu ethi Kubukalanga. Selikwenzileke njalo iqembu lesinazo ngale ethi Tapinda. Kume umkhokheli waleli qembu uTeacher Bona Malaba ekwelengilandi lapho ahlala khona sambuza ukuthi ingani kahle kahle lingoma.
Kule ngoma ethi Tapinda ijonge kakhulu abantu abase diaspora ubunzima abahlangabezana labo besebenza besebenza nzima kulama expectations amaningi abakhangeleleyo ikakhulu ekhaya ukuthi kuyase kulama extended families zifuna lokwana lifuna lokwana lokwana. Kodwa ke abantu abaningi abakwazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthi imali le itholakale.
Bayamukele njani lingoma abalandeli enkundleni eselifakekizo?
Hayi ukukhanya abantu bayayithanda kakhulu lingoma mpela. Ikhala lasemsakazweni ekhaya sigqulagqula mpela akusho ukuthi abalaleli bemisakazo labo bayayithanda.
Idlalade lesibili okuzaba khona lalingoma elibuya nini njalo abalandelo ngabathembisani?
Idlalade leli lona vele belifanele silikale January 2017. Kodwa ngemva kokuthi sikhethwe kumncintiswano weBulawayo Art Awards, abantu baqalisa ke ukuthi kube le demand ukuthi abantu bayicela ezinye ingoma sizwe.
Umalaba uthi idlalade labo lesibili liyeza kusikhathana esizayo njalo ngompalakazi baza kwethula idlalade labo uKalanga Child koBulawayo lapho okuzaba khona labahlabeleli lamaqembu afana labo iyasa abaculi abafana loSocha Moyo uNduksi Junior labanye. Kodwa okwalamhlanje sithi Tapinda. fanele ke mthwakazi olivalelisayo ngontungameli inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.